izakhamizi eDambashoko zithwele amagabha avuzayo ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Unkosikazi Ntombi Zabo Sibanda udokotela Nyaka kakazi wakubona selokhu azalwayo.
Asilakhona iplani esingaba layo. Okwamanzi vele sesithwele nzima, akula lapho esingaya khona ngoba amadamu kuthile konke uludaka. Akulala lutho esiluzuzayo, akula lutho esiluphiwayo.
Ugogo uPhethi Mlotshwa uthi ukuswelakala kwamanzi lokhu sekuphazamisa impila kahle yakhe.
Njengami ngiyabona ngile nyanga yonke angikwazi ukugeza. Lizwa njani nxa kunjalo? Kanti siyacela igovernment isincede bakithi ngoba sivele sithembe yona igovernment. Mina ngokwami angikwanisi kuthwala. Sokulalwa khona le manjini abantu bahamba bayelala ngo-9 kuyathonta. Bahambilele kutheni babuye bengalalutho. Angisakwanisi ukuhamba. Le-828.
Umnumzana Nehemia Siziba uthi iningi labantu emakhaya lihlaselwe indlala ngoba kulabanye abangatholi uncedo lokudla.
Abaholi ukudla kutshengisa i-weed division lalaba abasebenza emgwaqweni kodwa laba abakaholi. Okuningi ndlala kuphela.
Unkosikazi Nelimoyo uthi sokunzima ukuziphilisa ngezifuyo ngoba lazo zicuba.
Indlala leyi iyahlukuluza kakhulu abantu, ihlukuluza izinyamazana zethu especially livestock. Oyikho osokuthi uyisile ukuthi sibe ngabantu abalezinto zabo ezibasizayo. Kulabanye abagulayo abaphila ngamaphilisi baye befuna ukudla okweneleyo. Engunanzelelayo ukuthi nje lo nyaka ingxabanye bazabanjwa ikhwashi ngoba ukudla okweneleyo akutholakali.
Umnumzana Christopher Mguni uthi sebephatheke kunhlelo zentuthuko esigabeni lapho bathenziswe ukuthi bazaholiswa ukudla ngemva kokusebenza.
Kunzima lapho ezifuyweni nasebantwini, amanzi awasekho and akula misebenzi emakhaya lapho ukuthi singathi siphephela ngaphi. Lungisa imigwaqo, sihamba sivala indonga emakhaya. Lazo ke ezinye kuthiwa zinhlelo ezasincedisa kokunye kodwa sikalutholi uncedo lwangkhona.
Ukansila kaWard 2 eKwana North unkosikazi Zolibanzi Mpofu uthi sesiside isikhathi abantu bengatholi ukudla okuvela kuhulumende.
Abantu yebo bake bahola ku-social welfare kodwa bagcine ukuhola ngo-April. Sikhuluma kunje kathi esingu-Oga. Kunzima sondlalisa emakhaya. Ungakuthuthe nje uthole 10 kg banakwazi ukuthi lizayiqamulelani imizi emibili emithathu. Sokudliwa kanye ngelanga. Izifuyo ngikhuluma ziyacuba kunje. Akula yona isign yotshani. Inkomo ziyabanjelwa emadamu sokuhlinzwa almost daily.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba enakekela uzulu ngesikhathi sendlala i-World Food Program iduzulu eZimbabwe ofika phose izigidi ezilitshumi ubhekane lendlala eyesabekayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseDambashoko eKwana North ngu-Albert Ncube.